izakhamizi ezihlala ezigabeni ezithiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.6 million bahlaselwe indlala eZimbabwe kanti iningi labo lihlala emaphandleni. Umphathintambo obona ngenhlelo zokusiza abaswelayo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqala maduze ukwabela abalambayo ukudla ezigabeni zonke zemaphandleni. Inhlanganiso ye-UNICEF izolo icele imali engange US$84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Ngeviki edluleyo United Nations yacela imali engange US$429 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali eyi $2 billion ukuthi kuphathiswe uZulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba njalo engumhlabeleli umnumzana Moki Ncube.
Lapha kombimba ikati lizilalele ziko, I'm sure amalanga wonke nje uthola lizilalele libhuqa lenkukhu zibhukutsha emlotheni nalowo. So indlala elapha lonyaka asikwazi ukuthi abantwana sizabathini. Kuthi indlala yenkomo, indlala yembuzi, indlala yabantu, indlala yenkukhu. Uzathola mpela iinkukhu zilandele inja ma isiyakaka zizama ukuyadinga khona ukudla. Hayi indlala inzima le mpisi lapha zithi lathi sila.
Uhulumende uthi uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla, khona ngapho alukafiki yini lolo hlelo?
Ihlelo lokudla lonyaka ntunga lunzima sikwazi ukwenzakala. Ngithemba lokho esabhalisa ngabo February ukuthiwa ukudla kuyabuya. Akathesi ukuthula kula khona ongawuzwa lo moyanyana ukuthi kumbe kulokudla kubuyayo lama councilor azithulele zwi. Noma usubabuza hayi akulokuphendulayo. Ebantwaneni ngingasikhulumi ngako ngoba lokho inhlala khona lapha eZimbabwe angikaze ngibona ngazi kwezinye indawo. Ukuthi abantwana bephekelwe akula zona ihlelo kusakuthuli kuyamangaza yathi kuthuli zi abantu mabesizwa kuthiwa kulomhlangano bayagijima bethi bacabanga ukuthi bazathola kubhalwa hayi asazi ukuthi kwenzakalani but kwathiwa ukudla kunenge kunzima ntunga la.
Abantwana bona siyazi ukuthi bathwala nzima mpela nxa kulendlala efana lale. Ungathi basesimeni esinjani abantwana khona ngapho? Kanti labaya esikolo bona ikakhulu eprimary kabaphekelwa ukudla yini khona le esikolo njengalokho esesike sakubona esikhathini esedlule?
Abantwana sikhulumi ngabo uyabona laphana leyaneminye isithombe esasizibone ze-Ethiopia sebeqalisa abantwana ngoba kambe umntwana uzadla one edle kanye ngelanga. Into angayijayelanga hayi abantwaneni inkulusizi la uyathi uhlelelayo uswele lapho ozacatsha ugcina uphuma ngathi uyatheza inkuni uthathe o3 hours ukuthi kumbilanga litshone bengakuboni kuhamba esikolo kulambile angazi lokunye okuyaba kulo mphakwanyana khona ngale amshure kufike kuthathelwane kanti okokuthi ngawo uhulumende uyazama phela abantwana hayi futhi ebantwaneni kunzima udinga uswele lezi nje silazo sesiswele ukuthi sizazithini zabona nje nengedeli kukhangela ngamehlo abomvu.
Lo ke ngumnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo engumhlabeleli olodumo ubexoxa ecingweni lontokwemili Nkomo weStudio 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.